So we see card is in Dabago VOA in the Bele.
Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza Washington DC.
Lichona njani zilukandaba isikhathi half past 7 olamukela ku studio 7 ngolwesine mhla ka 14 Mpalakazi 2017 ngu Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje
siyakwazi ukuthi abantu bonke akade besebenza lo mgabe kuhlanganisa naye emgabe ngokwakhe balamacala amaningi abawakhomithileyo so sikhangelele ukuthi lokho okwenzakala kujombo kwenzakale kuwonke umuntu owantshontshayo elizweni.
Abantu baveza imbono ehlukeneyo ngokubotshwa njalo kobe ngumphathintambo wezemali umnumzana Ignatius Chombo ngelinye njalo icala eliphathelane lezitanda zemzini we-White Cliff eHarare.
Vele kuqakathekile ukuthi umsekela mongameli kube ngumuntu wesifazane. Angithi bekuvele khona umama uJoyce Mjuba kusho ukuthi-ke kungaba lula-ke ma uphathiangagwawuba umongameli wethize mayesabe umsekelo yakhe kube ngumuntu wesifazane.
Amalunga ohlangothi lwabesifazane olwe-ZANU-PF athi akhangelele ukuthi umongameli Emmerson Mnangagwa akhethe umuntu wesifazane ukuthi abe ngomunye wabasekeli bakhe. Ukuba khona kwamasotsha ezitaladeni kwamukelwa ngenjabulo ngabanye, kodwa kube labanye abathi kababuyele enkambeni zabo. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulomsakazo. Umphathintambo wezemali kuhulumende kamongameli Mugabe umnumzana Ignatius Chombo ubotshiwe njalo izolo esetheswa amanye amacala aphathelane lokwabelwa kwabantu indawo zokwakhela izindlu emzini we-White Cliff. Yena evele elamanye amacala ambalwa abhekane lawo. Ubathabile Masuku sethulela lolu daba ngokugcweleyo eseHarare.
Abathathu laba bakhululwe ngeviki edluleyo ngemva kokuvalelwa ngolwezi ngelanga ibutho lihluthuna umbuso kwaye ngumongameli Robert Mugabe njalo izolo kuphume umfanekiso wabo begqoke impahla zeZANU-PF. Embikweni wakhe umoyo uthebo bathathu sebaxoshwa kuZANU njalo abalalungelo lokumela ibandla kumbe umongameli Emmerson Mnangagwa. Ubabize njengezephulamthetho ezifuna ukungcolisa ibizo leZANU-PF kunye lelikaMnangagwa. Ohlaziya ngezombusazwe umnumzana Bongani Nyathi uthi amazwi kamoyo atshengisa ukungezwani lokungathembani okuphakathi kweZANU-PF okuqhubekela phambili, wathi kuveza njalo ukuhlukunyezwa kwalaba abakade bekucelele G40 bephethwe njengezitha zelizwe.
Ubonisa ukuthi ukungezwani, ukuxabana lokungathembani kuZANU-PF lokhe qhubekela phambili njalo laba abaphethe amandla kubandla leZANU-PF abazimiselanga ukubaxolela loba ukusebenzisana lalabo abakade bekuhlangothi olwehluliweyo iG40.
Umnumzana Iphithule Maphosa uthe ukubonakala kwabathathu laba begqoke impahla yeZANU-PF kutsho ukuthi iZANU-PF yilo ikhaya abalaziyo njalo akutsho ukuthi umntwana engona ekhaya useguqula isibongo.
Laba batholakale sebegqoke irigaliya yeZANU begxotshiwe. Angimboni okumangalisayo lapho. Sikhumbule ukuthi uMaphosa engaxotshi umntanakhe namhlanje ngekhaya. Akutsho ukuthi umntwana lwana sengwakonyathi uhlale engwakomaphosa. OChombo labo Chipanga labo amandishe yikhaya abalaziyo.
UChombo uphinde wabotshelwa elinye njalo icala izolo ngesikhathi esiyazibika emapholiseni njengalokho okumele akwenze ngaphansi kweziqondiso zokuhlawulela imali yesibambiso eyebail. Ubesetheswa umlando wokungaqhubi kuhle uhlelo lokwabela abantu indawo zokuhlala phansi kohlelo lwegarikayi hlalani kuhle. Ulele esekhululiwe wafaka ezandleni zegqwetha lakhe umnumzana Love More Maduku. Umnumzana Maphosa uthi ukubotshwa kukaChombo akumangalisi, kodwa bakhangelele ukuthi kubotshwe labanye abebentshontsha ngesikhathi bekuhulumende, hatshi ukuthi ahlukunyezwe eyedwa.
Ukubotshwa kukaChombo aso into esimangalisayo. Kahle kahle besingamangala alubana ubotshwe licala elilodwa. Siyakwazi ukuthi abantu bonke akade besebenza lo mgabe uhlanganisa naye emgabe ngokwakhe balamacala amaningi abakhomithileyo. So sikhangelele ukuthi lokho okwenzakala kuChombo kwenzakale kuwonke umuntu owantshontshayo elizweni.
UChombo, uChipanga kunye loHamandishe babe ngamalunga engxenye yezanu PF eyaziwa ngokuthi G40 njalo baxabana kakhulu lengxenye yela coast kwaze kwaxoshwa umnanga ogakubandla lezanu PF. Ngimele iStudio 7 ngikobulawayo ngingubathabile Masuku.
Amalunga ohlangothi lwabesifazane kubandla lezanu PF athi akhangelele ukuba umongameli Emmerson Mnangagwa akhethe umuntu owesifazane ukuthi abe ngomunye wabasekeli bakhe ngendlela yokuthuthukisa abesifazane kuzikhundla zobukhokheli. Iningi lithi lidaniswe ukuthi inani labesifazane liphansi kakhulu kudale lekhabhinethi elisanda kukhethwa okungabuyisela emuva imizamo yokuthi abesifazane baphathe izikhundla ezibalulekileyo kuhulumende. Ukuze sihlaziye lolu daba, usithandekile Mhlanga weStudio 7 uxoxe lesiphathamandla senhlanganiso elwela amalungelo abesifazane iZim Imbokodo unkosazana Victress Mathutu.
Vele kuqakathekile ukuthi umsekela mongameli kube ngumuntu wesifazane. Angithi bekuvele khona umama uJoyce Mjuru. Kusho ukuthi ke kungaba lula ke ma kungathi uMnangagwa umongameli welizwe mayesake umsekeli wakhe kube ngumuntu wesifazane. Abesifazana ukuze abantu lathi sizize siyingxenye yelizwe, siyingxenye yokubusa kwelizwe, laseZimbabwe, kufanele ukuthi sibe lamathu labantu besifazane abaphezulu ngale khona ngale kukhabhinethi kubasekeli bakamongameli ukuzeukuthi lasize siyingxenye yokubusa. Ma kunjalo nje wonke umongameli kungumuntu wesilisa, umsekeli wakhe kungumuntu wesilisa, thina siyamukele kuphi ekubuseni kwelizwe lapha? Akukho lapho obonisa ukwamukelwa kwabantu besifazane.
Abanye njalo bebekhuluma langayo yona ikhabhinethi evele yakhethi ukuthi ayilabo esifazane abaningi.
Kuyangethusa, yazi ngani ngivula amehlo abomvuyo kela ngifuna ukuzukulwa le ndlela ngizivule zaphapha. Ngifuna ukuzwa ukuthi mhlaya kukhetha ikhabhinethi omama bazobanganani. Ngoba ngokokuqala ngalandaa ukuthi kukhethwa bani, kodwa ngokokuqala nje ngambheka ukuthi omama bazobanganani. Namhlanje ngiqala ukubona ilisi ngagidima ngahamba ngikhikha ngibona ukuthi omama ngubani lobani lobani. Kwangethusa kakhulu ukubona ukuthi omama bakukhathele abafiki ithumi nje abafiki. Kuyethusa kakhulu ngangokuthi kusho ukuthi indaba yokuthi kumele kube nokulingana phakathi kwabantu besifazana ayisebenzi kakhulu ikakhulu kuhulumende waseZimbabwe.
Imbangela kuyini njalo kuyini okungenziwa ukuthi nani labesifazana likhwele ezikhundleni lezo ziphezulu zikahulumente?
Ngicabanga ukuthi ma ungathi ubuza bona abantu laba bagovernment kuhulumente bavuza ukuthi kungani unganabesifazana, bazokutshela ukuthi abantu bakhethwa ezikhundleni hhayi ngobulili kodwa emerit. Okungangokuthi mhlawumbe ngendlela abakhetha ngakhona mhlawumbe abesifazana asikho kangako kwezepolitiki kwezombangazwe eZimbabwe nokwezombusazwe, futhi asikho kangako okwenza ukuthi loba sokukhetha ikhabhinethi nje sivele sivaleleke phandle ngaleyo ndlela. Mhlawumbe kusadinga ukuthi abesifazana bafundiswe ngepolitiki, bafundiswe ngokubusa kwezwe, bafundiswe ngokuphatha nje ukuze kuvuleke amathuba ukuthi lathi sifike phezulu ngathi.
Lo-ke ngunkosazana Victress Mathutu, isiphathamandla senhlanganiso elwela amalungelo abesifazane eZim Imbokodo. Ubekhuluma leStudio 7 ecingweni eseJohannesburg kwele South Africa.
Linjani matabezulu, linjani zulu kandaba. Sifisa ukulibikela ukuthi silethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe suku zonke ngo 6 a.m. 2 p.m. la 7 p.m. eZimbabwe. Lisibamba kumakakasi ati 909 meter wave 4930 15580 laku 6080 shortwave frequencies. Lilakho njalo ukusithola ebulenjini bokuzilibazisa ku Facebook ukhasi lethu le VOA Ndebele.
Land of sunshine, land of plenty, land of blue sky.
Umqondisi weqembu elilwela amalungelo abesifazane kwethulweni kwendaba ele Gender and Media Connect, unkosikazi Abigail Gamanya, uthi intatheli zindaba kufuze zinikeze abesifazane isikhathi emsakazweni lasemaphephandabeni ngoba isikhathi sesiside bebakhohlwa. Okunengasikuzweni kubhebhe eseHarare.
Lokho kuphume emhlanganweni oqhutshwe ngabe GMC lentatheli zindaba kudinga ukubonisana ngokuqhatheka kwabesifazana ekuthuleni kwezindaba. Inhloso yokwenziwa kwalomhlangano yokubonisana ngelizwi labesifazana elingekhoyo lapho kusethulwa izindaba kungaba emsakazweni lasemaphephandabeni, njalo intatheli zindaba ziyeyisa abesifazana kodwa kuyibo abayisilinganiso esikhulu. Umqondisi womsakazo owe Radio Voice of the People EVOP uJohn Masuku uthi intatheli zindaba kumele bengeza indaba abezithulayo eziphathelane labesifazana, wakhuthaza labo abesifazana ukuthi basebenzise amathuba okukhuluma labezindaba kungaba kusemsakazweni loba emaphephandabeni okugoqela labawo ayekulenjini bengafakeli khatshana.
Ebesikwenza lapha besizama ukuthi sikhulume lentatheli zindaba ukuthi zandise abantu besifazana ezindabeni njalo nakuzinhlelo ezijeneyo, ngoba sikubonayo ukuthi intatheli zindaba ziyakuthanda ukuthi ziye kwabesidlisa kuphela zingayi kubomama. Kodwa ke okunye okwenza ukuthi labanye omama bengafuni ukuthi bakhulume emisakazweni kumbe ukuthi bakhulume lamaphephandaba, sebejayele ukuthi abakhulumayo ngobaba. Kodwa sesithi na hayi, njengoba selilezikhundla, njengoba selisenza into ezimangalisayo, lani khuluma nini ngezindaba zenu?
Intatheli zindaba ye 263 chat uFaith Zorufura yena uthi okuhlupha abesifazana ngokukhuluma labo njengentatheli zindaba yokwesaba njengoba bakhuliswa ngendlela zihlezi kwenze kube sobala ukuthi umsakazo lamaphepha esiyo ndawo yabo.
Omama bajayele ukuthi abakhulumi kakhulu nxa sokuzindaba zenews, namadoda ayajayele ukukhuluma. So kuze kufike la namuhla kukhanya yiyo into elokhu isenzakala, abafazi balokhu becabanga ukuthi njani ayisiyo indawo yawo.
Abenhlanganiso ye-GMC bathembise ukusungula inhlelo zokufundisana labesifazana ngokuqakatheka kokukhuluma lentatheli zindaba beqala ngamalunga edale lephalamende esifazana. Inhlanganiso ye-GMC yenza umsebenzi omkhulu wokubona ukuthi amalungelo abesifazana ayalondolozwa bekhangelene kakhulu lokuphuma ezindabeni emsakazweni kanye nakumaphephandaba. Sebeke baba lemihlangano efundisa abesifazana bemaphephandaba anjengabo-Herald, le-Daily News, labaphathi ntambo balezinhlanganiso zezindaba ngokuqakatheka kokuphathwa kuhle lokwethula kwezindaba eziphathelene nabesifazane. Ngomnyaka ozayo i-GMC ithi izakwethula ugwalo olumemethe amagama abesifazana lenombolo zabo zocingo abazingcwethi kumsebenzi eyehlukeneyo lasezigabeni zempilo abanako ukuphendula imibuzo ngendaba ezishiyeneyo zempilo eziyabe zilentatheli zindaba lokuthi kube kubuzwa abesilisa kuphela isikhathi sonke kumbe kukhulunyelwa ngabesilisa. Mele isitsho 7 ngiseHarare, ngiuGibson Bebe.
Live talk lamhla kuhlelo labesifazane sihluzeni bomama sixoxa ngezifiso zabesifazane kubandla lezano PF ngesikhathi abanye besithi kumele kube lomunye wabo oza kuba ngumsekeli kamongameli kumbe khona ukukhokhela. Thumelani text message kunombolo ezithi 0012024650318 ukuze silithinte ecingweni lingene lani kuhlelo. Ale balaleli Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington. Singakangena esigabeni esilandelayo othi ke sikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Inhlanganiso ebona ngokulondolozwa kwelungelo loluntu emhlabeni jikelele, e-Human Rights Watch ibika ukuba kube lezehlangalo eziningi zokudlwengulwa kwabesifazane ngamapolisa akwele Kenya, lokuchaywa lokuhlukunyezwa kwabantu makhaza ngesikhathi kukhankaselwa ukhetho lokudinga umongameli kulelo lizwe lonyaka. Kubikwa kufe amapolisa alichumi lathoba minwembili i-18 kwalimala kakubi alichumi lanhlanu ngemva kokudubuka kwebhomba ebelithiwe emzimbeni welinye lamalunga eqembu labalwa becatsha. Ukuba khona kwamasocha ezidaladeni kwamukelwe ngenjabulo ngabanye, kodwa abanye besithi kababuyele enkambeni zabo. Amasocha asemgwaqeni kusukela ekupheleni kwenyanga edluleyo kuze kususwe owayengumongameli umnumzana Robert Mugabe phansi kwehlelo oluthiwa Operation Restore Legacy. Ukuhlaziya lolu daba sixoxele ingcwethi ecubungula ezombusazwe umnumzana Angliston Sibanda endawonye lo wayengummeli wephumula edalela ephalamende umnumzana Albert Mhlanga onguye osungula lingxoxo.
Inyathelo elithathwe ngamasosha kalikho emthethweni welizwe, kodwa uZulu wonke nje uyakujabulela ngoba ade sekusenzwa ngamapholisa emgwaqweni besekusenza imisebenzi yabantu bonke ibe nzima. Emthethweni akulunganga ukuze ngamasosha, kodwa uZulu wonke weZimbabwe uphose kwabangcono bayakujabulela abantu beZimbabwe okwenziwe amapholisa.
Uyavumelana la yini mnumzana Sibanda?
Into engenziweyo kayikho emthethweni sibili, kodwa abantu bakhanya bayakujabulela akakhulu ukuthi amasosha abantu bathekubomarulobulabayebesebenzwini ngokuthathela izimali ngamapolisi zilokuhlukuluzwa ngamapolisi. So but kuye kuyinto engavelanga yenzakale kusifaka enkwenkingeni yokuthi lisesizona sizothola izwe lamasosha sisiyi-military state e-outrust isegcekeni and kutho kulomsebenzi omkhulu kakhulu okurebuilda ama-institutions zethu kuze amapholisa abuyele abe ngamapholisa ahloniphisayo, abe ngamapholisa ayiwo aphethe umthetho. Amasosha kumele abuyele ezinkambeni zabo.
Mnumzana Mhlanga, nangu uyakhuluma lapho Sibanda uthi amapholisa kawabuyele lanxa wena ubusithi kukhanya sokulobubelo emgwaqweni lapho.
Njengoba ngisitsho ukuthi amapholisa yebo siyawadinga emgwaqweni kumbe emsebenzini yawo, kodwa amapholisa la into ade sibe yiyona besokunzima ukusebenzisa abo ngoba bona bebengasasebenzi imisebenzi besebesebenza abantu besebesenza angani abafana bemjuba besebathi ngamathogi, okuyukuthi bona bayabhadala inhlelo ezikahulumende baphinde babhadaliswe futhi amacala abo baphinde babhadaliswe futhi khona ukuhamba emgwacweni ngamapholisa. Yikho-ke amapholisa lanxa ezabuya emgwacweni besifisa ukuthi bakunanzelele ukuthi hhayi abantu uZulu nje kababathakazeleli imisebenzi kabayenzileyo. Ngokuya ngabantu besifisa ukuthi amapholisa kube lama-roadblock nje aphose akwane ifomo edorobho. Kababadingi kangako amapholisa uZulu emgwaqweni.
Mnumzana Sibanda, wena uthini ngalokhu okukhulunywa ngubaba uMhlanga? Uthini wena?
Umbono wakhe kodwa phela kafikeni emthethweni wesibelelo sosibelelo sombuso buso belizwe i-constitution. Into engasenhle kangakanani kuhle ukuzwa ngamasosha amapholisa asebesehluphile efluga but imthetho awutsho amasosha yibo sokumele abe yibo kuma-roadblock. Umthetho kawufuna umsebenzi wokulondoloza ukuthula nomsebenzi wokukhangela into ukuhamba kwabantu emgwaqweni ukhangela ngamapholisa mesibe ukuthi kafikeni ku-constitutionalism savumeli into erongo sikhulise into erongo leso sijabulele ngoba isinikeza i-temporary reprieve. Amasosha mina ngokutho kosisekelo sombuso welizwe akafukamela abuyela amabharakini. Amapholisa kumele kukhonfundiswe okurongo ngamapholisa aritrese xa athelwa katsha afundiswe ukuthi umsebenzi kubotha mapholisa ayiwo atholakala ephathekile ekudlwangudlwangeni kokudizisa nezinto ezidala izwe sibe nomali hhayi ukuthi sihamba simisi ngamasosha.
Nanto udaba mnumzana Mhlanga.
Njengoba mnalokhu ngisala ngisithi ukuthi amapholisa ayadingakala emgwaqo, kodwa amapholisa la abantu abakukhampani abadinga imali ezinsuku zonke emgwaqweni bebengasasebenzi amacala abantu. Yikho-ke amapholisa ngijwala lokhu ngigqongqozela abayenzi ama-roadblock akwana 4 edorobho. Lokhu ade sebekwenza ukuthi umgwaqo angu-80 hayi thina lokhu sithi ukusela nanxa uthi uwirinje yade bembopha kabambophe kahlale khona ngakukuthi bangamkhulula futhi kuzaba lama-roadblock wakhona umgwaqo wodwa ngabambophe sibili ahlale khona kumbafele khona ejeni.
Hayi, isikhathi sesingasavumi. Ungasigqibela uhlelo Mnumzana Sibanda.
Hayi, amuzi umhlanga ukuthi sasembonelo wakuthi ama-roadblock angabi maningi ivumelana nalo. Sivumelana futhi ekugcineni kwakhona ukuthi hayi sibuyele esicelweni sombusi welizwe. I-Anti-Corruption Commission isiqele. Abantu lathi izakhamizi yayiya ama-drivers.
Lo-ke ngumnumzana Angliston Sibanda, ingcwethi ecubungula ezombusazwe, obexoxa endawonye lawayengummeli wephumula edale lephalamende umnumzana Albert Mhlanga. Abenhlanganiso elwela amalungelo entatheli zindaba lokwethulwa kwimbiko eye Voluntary Media Council of Zimbabwe babe lomhlangano wabo owenziwa kanye ngomnyaka lapho okukhethwa khona inkokheli. Emhlanganweni walamhlanje kuphume inkuthazo eqondiswe kuhulumende kaMnumzana Emmerson Mnangagwa eyokuthi akalethe inguquko emthethweni elawula ukusebenza kwentatheli zindaba kanye lokwethulwa kwembiko. U-Anastasia Ndlovu usipha lolu daba ngokugcweleyo.
Ukusebenza kwentatheli zindaba ezweni kunye lemithetho elawula ukusebenza lokusungula amaphephandaba lemisakazo kunesandla sensimbi eZimbabwe. Intatheli zindaba ziyabotshwa, ziyachaywa, ziyahlukuluzwa ngendlela eziphansi njalo ziphiwa iholo elincane. Lamhlanje umqondisi weVoluntary Media Council of Zimbabwe uMnumzana Lofty Dube ukhankasele ukuba uhulumende ancibilikise isandla sakhe esomileyo phezu kwentatheli zindaba ethi imithetho ekusisekelo sombuso kayilandelwe.
Ye, into ebesiyikhankasela iminyaka edlulileyo ukuthi kuguqulwe imithetho ehambelana nokusebenza kwentatheli zindaba. Into esifuna iyenzakale ukuthi uhulumende sifuna ekhangele imithetho ekhona ukwenzela ukuthi guqulwe ukuthi intatheli zindaba khone ukuthi zisebenze zingalakuvinjelwa imithetho.
Umqondisi weGetshenge Community Radio uMnumzana Thomas Tholelayo ugcizelele amazwi kaDube ethi kuqakathekile ukuba intatheli zindaba zisebenze zikhululekile njalo lohulumende akhulule amagagasi.
Siyayamukela kakhulu le inkulumo ngenxa yokuthi uma sikhangela umsakazo kweleZimbabwe kusakuningi okumele kwenzakale. Ikakhulukazi sikhangela uhlandla lwama-community radios. Besisithi uhulumende lo mutsha osengenile angabe engabona kufanele kakhulu ukuthi kube lama-licenses ama-community radios.
Intatheli zindaba esuka eMashingo uWalter Mswazi laye ukhala ngokuthi uhulumende omutsha ehlukane locubu lokusebenzisa imithetho enjenge-IPA lePOSA okumele ilahlwe.
Ngiyabona icele esihle and sizatshintsha into eziningi kumedia.
Enye njalo intatheli zindaba esuka eWange unkosikazi Bernard Dube yena ukhuthaza ukuqedwa okuhlukuluzwa kwentatheli zindaba zesifazana lemithetho enza besebenze bekhululekile.
Sifuna ama reform ukuthi wonke umuntu must be free. We don't want no one to be complaining.
Ekugqibeni lomhlangano abeVoluntary Media Council of Zimbabwe babelokhetho lokumelwa ngumuntu ongasontatheli izindaba yena ongene kungela muntu omphikisileyo uPrecious Chakasikwa. Ukuthi omela intatheli izindaba kukhethwe uLinox Dube ebephikisana loBarnabas Thodlana, uJeffrey Nyarota loTawanda Majoni wavota intatheli izindaba ezingamachumi ayisithupha lane. Emazwini akhe okwamukela isikhundla asitholileyo umhlanga uthi ukhangelele ukusebenza namankampani azimeleyo bathuthukise inhlanganiso yeVoluntary Media Council of Zimbabwe.
Mina ngibona ngani okukhulu VMCZ yuleta ama kampani la makulu alemali ukuthi asekelele ama programs e VMCZ.
Ukuhlukuluzwa kwentatheli izindaba kuqhubekela phambili eZimbabwe phansi kukahulumende kaMnangagwa osekuthiye intatheli izindaba zisebenzela evalweni ngoba okwamanje kusobala ukuthi ubusa encediswa libutho. Ngimele iStudio 7 iseHarare, ngingu Anastasia Ndlovu.
Okwamanje asikhangelene udaba oluveza umbono kahulumende welemelika.
Ukufumbathisana kubhidliza abantu lamakampani emhlabeni wonke jikelele. Kuyenza ukuthi kungabi lentuthuko, kululaza ohulumende, kukhuthaza ubusela njalo lezimpizo omvukela. Kuyaphambanisa ezokuthengiselana, kunqunda amadolo abafuna ukuvula amakampani njalo kwenza ukuthi amazwe angathuthuki ngemfanelo. Ukufumbathisana kubisela muva abantu emazweni athuthukayo njengoba abantu babefuna ukuthola inzuzo kukho konke lokho okwenziwayo okuhambelana lemali. Wonke lokho yikho okwenza ukuthi inhlanganiso yamazwe omhlaba wonke jikelele i-United Nations General Assembly iphumele isinqumo sokuvimba ukufumbathisana esibizwa ngokuthi i-United Nations Convention Against Corruption kumbe i-UNCAC. Ekhuluma emhlanganweni ohlolisisa ukufumbathisana we-7th Conference of States Parties to the UNCAC, uMnumzana James A. Walsh, okuhlangothi lukahulumende weMelika olubona ngokuvimba izidakamizwa lokufumbathisana, uthe kukhanya engani kuyasebenza okwenziwa United Nations Convention Against Corruption. Ilizwe leMelika elisebenzisa umthetho obizwa ngokuthi yi-Cryptocracy Asset Recovery Initiative kusukela ngomnyaka ka-2010 lithi selavimba ukusetshenziswa kwamabhiliyoni amathathu amadola atholwa ngabantu ngokufumbathisana. Phakathi kwemali le sokubiselwe izigidi ezilikhulu lamajumi amahlanu amadola kulabo ababethathelwe imali ngendlela ezingalunganga.
Lapho ke belelalele udaba oluveza imbono kahulumende welemelika. Intatheli izindaba yethu yezemidlalo Joseph Njanji usethulela impumela yemidlalo yesigaba se-quarter final kumncintiswano we-Zone 6 Volleyball Championships.
Iqela labesifazane iqembu leHarare City laseZimbabwe lidlulele kusigaba se-semifinal ngemva kokunqoba eleSuper Select laseZambia nge-3-0 emdlalweni wakuqala wanamhla. Emdlalweni wesibili iqembu leSupport Unity laseZimbabwe njalo liphelelwe ngumphako kumncintiswano walonyaka ngemva kokunqotshwa nge-1-3 ngeleBotswana Defence Forces. Kuthi emdlalweni wesithathu iqembu lakoBulawayo eleSpartans libhaqabulwe nge-3-0 ngeleCamplets elaseSouth Africa. Umqeqetshi weqembu leSpartans uvula indlela moyo utshayele ihlombe iqembu lakhe ngokwenelisa elikwenze ukufika kusigaba se-quarter final.
Kuyangijabulisa njalo kuyangithusa ngoba abantwana laba abaningi basuka ku-exam ezodlala i-games and i-commitment yabo lamis amazing. They are very young and they are still learning. Ukuthi ngokuya kweminyaka iBulawayo izaba ne-team yebhola especially kuwoma. Umncintiswano lo vele besikhangele ukufika kuma-quarter final.
Kucele labesilisa iqembu le-Unity Jozi lase-South Africa lidlulele kusigaba se-semifinal ngemva kokunqoba elikwenze le-Police 6 lase-Botswana nge-3-1 emdlalweni wakuqala. Kuthi kowesibili iqembu le-Zimbabwe le-Support Unit lifinyelele ukuyadlala kusigaba esilandelayo ngemva kokunqoba ele-Green Eagles lase-Zambia nge-3-2. Ilizwe leZimbabwe lizakuba lelinye njalo iqembu elizangena kusigaba se-semifinal kumncintiswano wepesilisa njengoba umdlalo wesithathu wanamhla uphakathi kweqembu le-Napa kanye lele-UZ Wolves. Iqembu lesine lizakuyadlala kusigaba esilandelayo lizaphuma phakathi kwele-Autoridad lase-Mozambique kanye lele-Redskins lase-Lesotho nazadibana emdlalweni wesine njalo ngokucina kumncintiswano wabesilisa owesigaba se-quarter final. Ngimele iStudio 7 ngoBulawayo nginguJoseph Njanji.
Isikhathi kasavumi ukuba siqhubeke sisonke kodwa singakehlukani ke sikhangele inhloko zendaba ebesilazo kuhlelo lwethu lwalamhlanje. Abantu baveza imbono ehlukeneyo ngokubotshwa njalo kukalo obengumphathi ntambo wezemali kumnumzana Ignatius Chombo ngelinye njalo icala eliphathelane lezitanda zemzini we-White Cliff. eHarare. Silugqiba lapha uhlelo igama nguChris Gande, yasidibaneni ekuseni kusasa ngwa Fast 7.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.